uke kaba nomaphepha abe engena kuma social media ekhuluma ukubana mhlaka 1 November Wednesday ngolesithathu kuyabe kusiba lama primary election lawo maphepha njalo abe pinde akhuluma ukubana 28 Thursday which is October kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama CV kodwa ke akubanga le communication official so asifakanga ama CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani kodwa engikwazi ukubana izani PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary election babe khayelele i democracy ethina sizimisele siyahamba kuma primary election bakusebe khona ebandleni lezani PF asebezwe ngelikabathi ukubana kungaba lama primary sebeqalisile endaweni eziningi kuma constituencies igoqela eyami ukubana bengene beqalisa uzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile sebeqalisile abaningi bakhona
ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini okungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama by election lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga ubona ngani kuyini kathesi okukhangelele ukuzayenza ukuthi kube lomehluko
yebo mina ngikhelele ukubana ngimelele iZANU PF kukhetho olulandelayo isizathu esisibumetheyo isizathu esimnandi ungakhangela ukubana kuyithi yeZANU PF eBinga sidliwa okumangalisayo sidliwa okuzwayo kodwa kathesi sesitshintshile sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule ZANU PF eBinga ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegephu sathi sikhiwa ngegephu ekwana ukuba yi 13,800 amavotes esadliwa ngawo kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavotes ngasela engu 3,000 kutshengisela ukuthi hayi kulokukhanya esilakho so sikhangelela ukubana singaqhubeka sizame njalo kubhaya election hayi okwakathesi siyaphutha sibili siyaphutha kumgceke okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TCC baqambela abantu amanga ukubana i-TCC siwinile so abantu bengavotela mina bayasala lokho beku-opposition ngoba uJamisa usewinile sothethi lizwe so kumele kuvotelwe bona ukwenzela ukuthi kungabi ku-opposition kodwa kathesi abasela lokho kutshela abantu amangabo aseze yaphela labantu sebeze badinwa ngabo abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu odwa bavotela namuhla bala discipline so sasebexotshwa so abantu bebhinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni okudlala ngani singabantwana asisakufuni sesifuna umuntu ongayesimela eparlamenti umuntu ongasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza u-MP esilayo so hayi ukuwina siyawina kamgceke bona abakaqalisi ukukhankasa kukhanya kubasabanjwe i-confusion basale confusion ukubana ngubani ozangena kuyangenwa njani so abakaqalisi ukugankasa sikababoni njoba nje lathi hatshi asikaqalisi singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination court ekhona mhlaka 7.